So we zika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola, ngiyinjabulo enkulu Studio 7 ngomvulo mhlaka 20 Mphalakazi 2021 ngifakwe Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
i-quarantine kumele ichazwe ukuthi uzaba khona kulesikhathi na ozaba khona quarantine center kumbe na kulasikhathi sizamelela ukuphola kwakho. So mina ikakhulu into engiyibonayo lapho njalo iningi labantu ngibona njalo kulezinsuku sokulendaba lekunikana izimali. Kungaba njalo ukuthi labo abasebenza begcina indawo lezi abayenza umsebenzi wabo ngendlela esiqondileyo, abanye banikwa imali. Omunye umuntu ubanjwe egoli, ubanjwe ebhoda, wangena ku-quarantine center, wanikwa omunye izimali wabaleka.
Iy'ngcweti zezempilakahle ziyamsola kakhulu uhulumende ngokwehluleka ukuqinisa iziqondiso azibekayo zokuvimba ukuthelelana lula kwe-COVID-19.
Engakuduphuzela abantu ukuthi bevaccina and asitsho ukuthi laba abangabe sevaccinile abasatholi umkhuhlane, basangawuthola. Esingayiduduzela ukuthi uma umuntu esevaccinile ahlale kwazi ukuthi kumele awashe izandla, ahlale nemaski. Abanye uzothi umuntu angeke ngiye vaccina because ye ubani uyagula or kanjani, bazokutshela izitori eziningi.
Ukankasela ukubana uzulu avikeleke ku-COVID-19 uMnumzana Meli Ndlovu osuke egoli ngebhayisikili ngomgqibelo ekuseni ufike koBulawayo namhlanje. Abezempilakahle baveza ukubana ukusetshenziswa kwemithi yama-antibiotics ezifuyweni ezidliwa ngabantu enyameni kuyengezelela udubo lokungasebenzi kuhle kwale imithi ngokuya kwesikhathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iy'ngcweti zezempilakahle ziyamsola kakhulu uhulumende ngokwehluleka ukuqinisa iziqondiso azibekayo zokuvimba ukuthelelana lula kwe-COVID-19 ikakhulu endaweni ezigcinwa abantu abavela kwamanye amazwe ezama-quarantine centers. Umlondolozi Ndlovu uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba amapolisa eseveze ukuba kulabantu abaningi abangena emingceleni yelizwe eBedbridge, Nyamapanda leChirundu. Embikweni wamapolisa izolo, isikhulumeli samapolisa uMnumzana Phonyati uthi sebebophe abantu abaphezu kwamakhulu amahlanu 581 ababotshwe ngayona le mpilaviki. Ingcitshi zezempilakahle zithi akunandlela ezibalulekileyo zokuba abantu bengabaleki kuma-quarantine centers bevela kwamanye amazwe. UMnumzana Max Vindi ongudokotela osebenza ezimele uthi kumele uhulumende aqinise iziqondiso zakhe kuma-quarantine centers.
I-quarantine kumele ichazwe ukuthi uzaba khona kulesikhathi na ozaba khona u-quarantine center kumbe na kulasikhathi sizamelela ukuphola kwakho. So mina ikakhulu into engiyibonayo lapho njalo iningi labantu ngibona njalo kulezinsuku sokulendaba lekunikana izimali. Kungaba njalo ukuthi labo abasebenza begcina indawo lezi abayenza umsebenzi wabo ngendlela esiqondileyo, abanye banikwa imali. Omunye umuntu ubanjwe egoli, ubanjwe ebhoda, wangena ku-quarantine center, wanikwa omunye izimali wabaleka.
Ugcizelele esithi udubo lwaseZimbabwe ukuba uzolukangela phansi ukubhidliswa okwenziwa yi-COVID-19 esithi kumele abantu babe lolwazi.
Ulwazi ngibona kwamaZimbabwe silalo olulutshwana lungaba lulwazi lwama-vaccine ukuthi uhamba njani. Umuntu engabanjwa ele COVID sokukubi njani, khonapho ingozi yangikhona isinganani.
Isisalwane seZimbabwe esala eBedbridge uMnumzana Petros Phiri uthi kumele uhulumende aqinise imithetho yakhe.
Abantu la ababalekayo besuka kwamanye amazwe bakuzelele bebanje bevalelwe ukwenzela ukuthi bengaspredi i-COVID. So sifuna ukuthi uhulumende esincedise lapho ukwenzela lokho ukuthi kungabi.
izame ukuthola icele kahulumeni ngalolu daba ehlule ngoba umphathi indaba ozempila kahle lomsekeli wakhe bebengatholakala ecingweni. Isikhume samapholisa umnumzana Phonya athi uvumile ukuba amapholisa sebophe abantu ababaleka kuma-quarantine centers. Ngolwezi uhulumeni weZimbabwe kwazise ukuba abantu abavela kwamanye amazwe kumele bahlolwe i-COVID-19 kusetshenziswa umhlobo we-PCR ohlola i-COVID-19. Uhulumende wathi njalo kumele bahlale kuma-quarantine centers bebhadala imali yabo okwamalanga alitshumi. Izicondzo lezi zeza ngemva kokutholakala komhlobo we-COVID-19 we-Omicron kwele-South Africa lele-Botswana. Eminye imibiko ithi kulabantu abafika phose amathumi amabili 19 bevela kwele-South Africa ababaleka endaweni ye-quarantine e-Beitbridge belomkhuhlane we-COVID-19. Kunje i-COVID-19 ibulele abantu abahlanu ngokutshona ngosuku lwayizulu eZimbabwe. Wabahlole kuwa baligcikwane leli lobahashi abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1123 batholakale belalo. Asebehlatshwa amajekiseni wonke womabili sebeyizigidi eziphezu kwezintathu 3 million ukuthi abahlatshwe ijekiseni lakuqala sebeyizigidi eziphezu kwezine 4 million. Ngimele istudio 7 ngiseHarare ngimnozolozi Ndlovu.
Ukukhankasela ukubana uZulu avikeleke ku-COVID-19, umnumzana Mele Ndlovu osuke eGoli echova ibhayisikili ngomgqibelo ekuseni usefikile koBulawayo ngemva kohambo aluchaze ukubana belunzima okwamagama. Kodwa ke bakhona abanye abantu abangakholelwayo ukuthi uhambe wonke lumango ngebhayisikili. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Mary Ndlovu osebenzela kwele-South Africa odabuke kuhole phansi kumapisi amatobo uthi uthethe lesi sinqumo sokuthova ibhasikili esuke eGoli esiya koBulawayo ukuze afundise uZulu indlela zokuzivikela ku-COVID-19. UNdlovu uthe usuke eJohannesburg kwele-South Africa ngomgqibelo emadabuka kusa ngehola lesithathu elubhekise koBulawayo.
Engakugqugquzela abantu ukuthi bevaccina and asitsho ukuthi laba abangabe sebevaccinile abasatholi umkhuhlane. Basangawuthola esingayigqugquzela ukuthi uma umuntu esevaccinile ahlale kwazi ukuthi kumele awashe izandla, ahlale nemaski. Abanye uzothi umuntu angeke ngiye vaccina because ye ubani uyagula or kanjani, bazokutshela izitori eziningi. Ngoba ngikhumbula abanye besithi uma ungavaccina le injection akusazali, bakhuluma into eziningi-ningi ezishiyeneyo kodwa okungayisiyikho.
Udadewabo uthobekile ngathi uthi njengemuli bayaziqhenya ngokwenziwe ngumeli.
Lo muntu ulesifiso esikhulu, le into iqale esamncane ebethanda ukugijigijima ngamabhayisikili, but isifiso sakhe esikhulu kakhulu alaso manje emqondweni wakhe ukuthi ayethowa eFrance, uzimisele ukuyathowa khona eFrance ngoba le into I think isisegazini akhe, ngoba lo mntana akhe omncane ongumfana sekamfundisile le bhayisikili. Ithi Butmele, into oyenzileyo I'm so proud of you mntakababa, ungani ungami khona lapho uqhubeke uye phambili, uqhubeke ngalo umfutho obelawo, usibonisile usikhulisile family. You are so proud of you mntakababa, halala.
Umnumzana Morvin Dube esakhamuzi seGwanda uthi okwenziwe ngumeli kuyisimanga.
Kuyisenzo esenze sabona njengabahlali beGwanda ukuthi this guy enhlizweni yakhe ule nation, ule Zimbabwe enhlizweni yakhe ulokukhathazeka ngempilo zabantu, ukuthi nxa abantu abaningi bangaba lenhliziyo efana leyakhe iZimbabwe ingaba lokuthula. Sesikhangelele umkhuhlane lo we-COVID-19.
Abanye ebulenjini baveze ungakholwa ukuthi ngempela umeli ufezele luhambo ngela mota emthweleyo, kodwa yena ufunga ukuthi kazange wehlukana lebhasikili lakhe.
Ispidi enge ngas recognize ngas shooter iphone mengijima ngo 40 kilometers per hour kwezindawo ibifika ku 48 kilometers per hour
lanxa umele bejonge ukufika kobulawa izolo ntambama uphanganiswe umgwaqo omubi lapho engena eZimbabwe.
Ngisuke ngasengishayisa amapothole ma ngiphuma lapha eBedbridge. Ngisuke ngasengena emgodini, kule mgodi lapha ma usanda kuphuma eBedbridge. Ngishaya ipothole ngasengigijima eceleni kwesitarada bekule truck enya disiza. Then amathaya siba nama bums e-SID. Then isikhathi esiningi siqede ngisemathosi lapha ngoba benzama ukuthi ngilungise amathaya ade nginawo ngoba bendespewuli sethaya eliyi-1.
UNdlovu ugcizelele wathi lolu hambo belunzima njalo kuye wethuka lapho ehlangana lenyoka. Ngaphandle kwalokhu uthi bekusina izulu njalo uthove ibhasikili lakhe lasebusuku. Bedlula inkulungwane ezimbili 2360 abaphethwe ngumkhuhlane we-COVID-19 esabelweni sezansi emandebeleni kude abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 166,299 sebahlatshwa ejekisini ye-COVID-19 vaccine. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
So ezizimeleyo labamabandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe bathi kumele kuqonqoselwe ukulandelwa komthetho lokubuyiselwa kwamasotsha enkambeni ukuze ilizwe lenelise ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni oqokwe ngabenhlanganiso eZimbabwe Democracy Institute ZDI abathi kababoni ukhetho luka-2023 luqhutshwa ngokukhululekileyo xa isimo esiselizweni singaqhubeka singale ndlela. Umnumzana Bekezela Gumbo, isiphathamandla se-ZDI, uthi kakula ngenye indlela eleZimbabwe elingaphumelela ngayo ukuba lokhetho olubalulekileyo xa abebutho beyekelwa bengenela kwezombusazwe kwelizweni.
Ngoba ungakhala konke from kusukela ku-19 before 1980 kuzofika namhla, ama-elections wonke asayenziwe abebutho ibakade besiba lesandla kakhulu ikakhulu ekuncediseni inkokheli abazwisisana lazo eziyabe zikuzanu phezu ungakhayela kusukisela kugugurawunji khonaphana uzabona ukuthi kwakuyikubulawa kwamasapota e-opposition okwakuyizapho ngaleso sikhathi imilitari yayisetshenziswa.
Kubeke sithi kunhlolisiso yabo asebenzile ukungalandelwa kumthetho elizweni kubangela ukuba uZulu kungenelisi ukuzikhethela inkokheli ayifunayo.
Abebutho banengxenye esile nkulu yibo vele abamile endleleni yokuthi kube lelunye itshintsho olwenzakalayo eZimbabwe. Abebutho ma bengavumelani lalo utshintsho lwangukhona alwenzeki, alwenzeki njalo banika abantu amadula abantu alomqando ngenxa yokuthi ma belanda ama-elections amadula alomqando ngenxa yokuthi vina bezanu ngokwabo abakho safe labe opposition abakho safe ngenxa yerole yona leyi sikhulumayo yamabutho.
Esinjalo isiphathamandla salihlanganiso unkosikazi Patience Sibanda uthi kumele kube nendlela zokuba uZulu akhethe inkokheli ayifunayo engancindezelwa ngabebutho.
Masikhangele amasotsha yebo kumele ebe khona emthethweni kodwa manje kusuka sokungathi wena sebezigqumekisa especially mazikhangele kunhlangothi zombusazwe kusiya kube buhlungu kithi ukuthi ikhathi umsebenzi wabo kuyikwenzani.
Ingcitshiwo zombusazwe umnumzana Thembisani Ntungako uthi udubo lokungenela kwabebutho kuleli aluqali namhlanje sithi lokhu kwaqala ngo-1980 ngokungenela kwabezandla kukhetho.
Bathi kuthathwa ukuzibuse ngo-1980 kwakuvele kuyindlela eyayikhanjiswa ngamasotsha amagerilla sonke siyakwazi. Kodwa-ke into esifunakala kathesi kuguqula singathi umcabango kumbeni singathi ngama-constitutional amendments. Mina into enhluphayo ngamafitshane yikuthi ku-constitution yethu ngingazi kakuhle kukhanya kunika umngameli welizwe amandla ukuthi amabutho ayelapho acabangela ukuthi angaya khona esingathi deployment ukubona kwami yizo ezinye inkinga lezo esilazo
kodwa ikhuluma emhlanganeni munye isikhulumeli sezanu PF umnumzana Fatsa Mgwadi uthe ibandla lakhe lithandwa ngabantu ngakho ke kabalani lokuba kungenele abebutho kwezombusazweni umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano owepolitiki ngeviki edluleyo ukuthi iZimbabwe isilakho konke okumele kulandele ukuba kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo phansi kweziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi le-Afrika eSadak. Uqhubeke ethi labo abathi umthetho ophathelene lokhetho kumele uguqulwe kabaphume egcekeni ukuthi yikuphi sibisibili okumele kuguqulwe okulandelwa ngababandla aphikisayo lenhlanganiso ezizimeleyo abathi uyakwazi umnangagwa okumele kwenziwe ukuthi eZimbabwe kuqhutshwe ukhetho olungela kuqilibezela njalo kungela kuncindezela lokwethuselwa kwabantu ngabebutho abethethwa umlandu ngabaningi wokusekela iZANU PF ekukhankaseni. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Live talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngesikhathi sokuqhamuka komkhakha omitsha owe-Omicron. Abezempilakahle baveza kubana ukusetshenziswa kwemithi yama-antibiotics ezifuyweni ezidliwa ngabantu enyameni kuyengezelela udubo lokungasebenzi kuhle kwale imithi ngokuya kwesikhathi, hatshi enyamazanini kuphela kodwa lasebantwini. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni obusenzelwa ehoteleni yeMiklis eHarare oqoqwe ngokusebenzelana labenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-World Health Organization wokuhlaziya udubo osoluletwa yikungasebenzi kahle kwemithi yama-antibiotics ebantwini, enyamazaneni ezidliwa ngabantu, kuzilimo langobudlelwano obukhona kwezemvelo ukuba iphazamiseka kangakanani ngale mithi. Enye yalezi ngcwethi ehlangothini lwezifuyo eZimbabwe, uDr. Pius Makaya, uthi kuqakathekile ukuba uzulu ofuyayo enqabele ukungena kwala maphilisi ama-antibiotics ekudleni kwethu okufana labonyama ngoba kugcina sekuphazamisa imizimba yabantu abadla lokho kudla.
The Swedish government banned the use of antibiotics as prophylactic use and use of antibiotics as promoters. We should do the same here in Zimbabwe. As the department, we are encouraging the use of vaccines, the manufacture of vaccines and use instead of using antibiotics in food animals. So that is our strategy. That instead of using antibiotics in food animals, we encourage the manufacture of more vaccines and the use of vaccines.
Uhulumende waseSweden sewamisa ukusetshenziswa kwale mithi. Kumele senze okufanayo lapha eZimbabwe. Njengohlangothi thina sikhuthaza ukusetshenziswa kwemithi evikela imikhuhlane yama-vaccines, ukulungisa kwayo kanye lokusetshenziswa kwayo leyo mithi endaweni yokusebenzisa ama-antibiotics.
Udokotela Mandela Ncube ngomunye wabodokotela asebekusigaba sokuba baphutshe izifundo zabo esikolo lapho kufundelwa khona umsebenzi wokwelapha e-University of Zimbabwe ulandisa kabanzi ngokwenzakalayo kule mithi.
Into enzakalayo ukuthi ama-antibiotics adesign ukuthi alaphe imikhuhlane ebangelwa yizibungwana okuthiwa ngama-bacteria kuthiwa ngama-antibiotics. Alokuthi nxa angadliwa futhi zinkukhu ayazikhulisa zibe nkulu kumbeni ezinye izinyamazana. So ukuze usebenzise ama-antibiotic right kudingakala ukuthi ubone abantu abalucwepheshe phezu kokugula kwenkukhu kala nyamazana, ama-vet. So nxa ungasabonanga ama-vet uyakwazi ukuthola i-prescription engayisiyo. So i-prescription lana ungayithola engayisiyo uyakulapha umkhuhlane ongayisiyo. Inkukhu lana lobe ngayenza ngani ipholile iba le-resistance. So inkukhu lezana kulesikhathi ezabe zibhaliwe ukuthi kumele zidliwe ngemva kwesikhathi esingaka. Bayo isikhathi esiningi abantu abakulaleli.
Umnumzana Kenneth Moyo isakhamuzi saseHarare uthi kuyamethusa lokho okukhulunywa zingcwethi zezempilakahle phezu kwemithi yama-antibiotics.
Mina bengazi ukuthi ama-antibiotics agcina engasela msebenzi uma uwasebenziseka kuphela. Gcina se imikhuhlane igcina isile lokhu abathi i-drug resistance. So ngibona ngani u-Minister of Health ilo mlando wokufundisa abantu ukuthi babeyazi le nto ukuthi mabiloko besebenzisa lawo ma antibiotics bagcina be waste nje isikhathi le mali yabo ngoba awasagcina engasasebenzi engasakwazi kwelapha lo mkhuhlane abacabanga ukuthi bayawelapha.
Umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro uthi kungumthwalo womuntu wonke ukuphatheka kunhlelo zokulwisana lalolu dubo.
And that includes using medicines rationally, maintaining optimal hand hygiene. We all know that, besides fomites and all that, our hands can spread a lot of diseases around. Avoiding procuring medicines from the informal market, I repeat again, and ensuring that our environment is hygiene and free from disease causing agents such as garbage and waste.
Loku kugoqela ukusetshenziswa kwemithi ngendlela eyiyo, ukuhlala izandla zethu zihlanzekile isikhathi sonke. Siyazi ukuba izandla zethu zilakho ukusabalalisa imikhuhlane etshiyeneyo. Kumele sitshene lo mkhuba wokuthenga imithi endaweni ezingayisizo. Sibona ukuthi indawo lapho sihlezi khona zihlanzekile kungazindawo ezingasiqalela imikhuhlane etshiyeneyo.
Ingcwethi zezempilakahle lokulungiswa kwemithi yokwelapha zithi okubangela ukungasasebenzi kwama-antibiotics yikusetshenziswa kwawo ngendlela engayisiyo kumbe ngendlela edlulise amalawulo. Zithi njalo amazwe omhlaba agoqela eZimbabwe asebhekane lenkalakatha yenkinga kwezokungasebenzi kuhle kwemithi yama-antibiotics angaba ngamaphilisi kumbe anathwayo. Sebekhankasela ukuthi kusetshenziswe indlela yokuhlatshwa amajekiseni avikela imikhuhlane eyama vaccines. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwezemidlalo, iqembu leManica Diamonds likhuphuke lahlala phezu kwengalani yemiklomelo ngemva kokunqoba ele Highlanders nge-1 kanya kuliviki yesithathu imidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League. Intetheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leManica Diamonds lihlezi phezu kwengalani lemiklomelo eyithoba nomunye ngemva kokunqoba kuyo yonke imidlalo emithathu eseliyidlale kule season. Umqeqeshi walo uJohannes Numa utshele intetheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo ukuba uyajabula kakhulu ngendlela iqembu lakhe liqhuba ngayo.
Ngemva kokuba sike sama kaningi neni, impumelelo leyi inhle kakhulu ngoba senelise ukunqoba sidlala singekhaya. Yingqubela phambili njalo kutshengisela ukuba sidonsa ngamandla. Kunjalo vele emdlalweni wenguqu osekumele sikwenze ukuba sidlale ngokuzimisela kuyo yonke imidlalo esibhekanelayo.
Impumelelo yomdlalo weqembu leManica Diamonds lele Highlanders ichiya abalandeli beqembu leBosso sebekhonona kakhulu emakhasini atshiyeneyo ekulenjini njengoba lilomklomelo owodwa kumidlalo emithathu njalo lingazange lihlohle selokhu kuqale imidlalo yeligi. Endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo kuleqembu leNkezi Platinum lona elilemiklomelo eyisikhombisa njalo elingadlalanga kulimpela viki ngoba walo umdlalo ongazange udluliselwe phambili kumpela sonto ezimbili ezedluleyo lapho elichaye khona ele Herentals nge-3 kanya. Iqembu leFC Platinum lihlezi endaweni yesithathu lemiklomelo eyisithupha njalo alidlalanga kulimpela viki edluleyo ngoba umdlalo walo leqembu leBulawayo Chiefs lidluliselwe phambili ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Endaweni yesine kuleqembu leDynamos lalo elilemiklomelo eyisithupha njalo elinqobe leCranbourne Bullets nge-1 kanya ngesonto. Umqeqeshi weqembu leDynamos uTondira Indiraya uthi besekubaphuzeli ukuba bedlale ukuze belungisise amaphutha abawenze emdlalweni weviki lesibili lapho abanqotshwe khona liqembu leTriangle.
You know, at Dynamos, when you lose games,
uyazi kuqembu leDynamos nxa sithe sadliwa siyabe sifuna ukuba siphange sidlale ukuze sikhohlwe ngempumela edluleyo. Okwenzakele yikuba sihlale amaviki amabili silokhu sihlekwa ngabantu ngoba sanqutshwa liqembu leTriangle. Kuyangithokozisa ukuba abadlali bami benelise ukuba batshengise ukuba ngamadoda sibili banqoba loba umdlalo ubengekho lula.
Emsileni wengalane kuleqembu leBulawayo City lona elithole umklomelo walo wakuqala ngomgqibelo ngemva kokuba ngutshikilo bhanqa 3-3 lele wawa. Amanye amaqembu alomklomelo wodwa ngabalisa ele-10x lona ehlezi endaweni yesibili nxa usuka emsileni kodwa eselidlale kabili kuphela njengoba umdlalo walo lele-Chicken Inn udluliselwe phambili. Ele-Highlanders elisendaweni yesithathu nxa usuka emsileni. Ele-Cranbourne Bullets elisendaweni yesine nxa usuka emsileni kanye lele-Yata elihlezi endaweni yeshumi lane. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo inguJoseph Njanji.
Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ngehlukane zihlobo kodwa isikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ingcwethi zezempilakahle ziyamsola kakhulu uhulumende ngokwehluleka ukuqinisa iziqondiso azibekayo zokuvimba ukuthelelwana lula kwi-COVID-19. Wokankasela ukubana uzulu avikeleke ku-COVID-19 umnumzana Meli Ndlovu ojove ibhayisikili lakhe isuka eGoli ngomgqibelo ekuseni. Ufike kubulawayo lamhlanje. Abezempilakahle baveza ukubana kusetshenziswa kwemithi yama-antibiotics ezifiyweni ezidliwa ngabantu enyameni kuyengezelela udubo lokungasebenzi kuhle kwale imithi ngokuya kwesikhathi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo umphrofethisi Jeremiah isithi yasidibaneni ma kwasisithi kusasa ekuseni. Kodwa-ke abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau murimi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.